abantu abakhubazekileyo lozulu jikelele usethiye udlebe elinde ukuphawulwa koluhlu lwendleko zikahulumende wethi uhulumende kumele aqakathekise imfuneko zikazulu maqala hathi ukuchaphaza imali kunhlelo ezingaphathisi uzulu. Abantu abakhubazekileyo bathi bakhangelele ukutholiswa imali kwezemfundo lemitshina esetshenziswa ngabantu abakhubazekileyo. Usenator Watson Kupe omele abakhubazekileyo edalele parliamente uchaze ukuba bakhangelele ibudget elomahluko ezaletha intuthuko kumpilo kaZulu.
Sikhangelele ukuthi this time kube lokuimprova, kube le mali efakwayo emala le-education, emayelana lokuthenga ama-assistive devices, ama-wheelchairs, emayelana njalo lokuthenga amaphepha e-braille abantu abangaboniyo ayaswelakala, emayelana lokuthi abantu nxa bedinga ama-tablets atholakale.
Usenator Kupe uqhubekele phambili esola okubili ekhulwini okwaphawulwa umphathimtambo wezomnotho ethi kubaphilisa nzima.
Usungu yikuthi khona nga uminister of finance uprofessor Mthuli wathi efaka yena lani 2% yaba exclude ama transactions athenga ama assistive devices wonke ukuze nxa ngisenziswa nxa siyabhatala ngeyiko cash ngifuna ukuthengela umntwana iwheelchair oyi-disabled i-2% ibe-exempted.
Ilunga ledale lephalamende ebulawayo central unkosikazi Dorcas Sibanda uvumelane losenator Kupe ethi ezemfundo, ezempilakahle lokuhlala kwabantu kumele kuthole imali ethe thuthu hatshi ukupha ezebutho imali eningi ngoba ilizwe alikho empini.
Ama-ministry sikhuluma khonokho ezempilakahle, ezemfundo sikhangela nalapho esihleli khona esingathi yi-local government. Sikhangelela ukuthi i-budget leyo kunyaka lowu kuke kutshintshe bakithi baphiwe imali ezenele.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uchaze ukuba ukhangelele i-budget ezaqeda ukusilela kwamafutha, ukutholiswa kwemithi ezibhedlela kanye lokudala imisebenzi ezweni.
Besikhangelele i-budget ezayenza ezomnotho ziqhubekele phambili, ikakhulu sikhangela ukuswelakala kwezinto ezicakathekileyo. Okwakuqala uma sikhangela i-fuel, khanya njalo ama-queues ezimota lokho esiya phambili besicabanga ukuthi sokuphelile. Besikhangelele njalo ukuthi imithi ezibhedlela kuma-pharmacies kayitholakale ngentengo abantu abayenelisayo. Besikhangelele njalo i-budget ezayenza ukuthi uzulu enelise ukuphila ngendlela engcono hathi lokhu kwenzakala kathesi.
Umphathintambo wezemali umnumzana Ncube ozakwethula lolu luhlu okwakuqala ulomthwalo omkhulu wokuveza inhlelo zikahulumende ezingahlenga uzulu ebunzimeni obukhona elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.